So kuyizika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 19 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
one. Got an official sanction from parliament.
I don't need a sanction to be here.
Here an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegates. I'm sorry, I can't.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele-South Africa, umnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg, kudaba lokuthi uqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele-COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegciwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo semelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana le-The Herald kanye lemisakazo ye-ZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasvanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yimelika.
Ama-observers previous election eka-2018 babona basebefaka okuthiwa ngama-observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje. Yiwumsebenzi wama-observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama-observations avela ku-United Nations lendawo zonke ayatsho ukuthi into eqakathekileyo ngama-electoral forms. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of press. Ayatsho futhi ukuthi kube le-freedom of association. Ayatsho futhi ukuthi abantu abarejistwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayirejista lama-birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani iZANU-PF iyanqaba, yenza ama-delaying tactics, abafuni ukurejista abantu, abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiyarejista koBulawayo. Yikho ke isibona ngani isiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama-reforms, kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa, akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho. Lithini ngalokho?
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza okuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenzayo ngo-2013 ayika lungiswa ayihambelani le electoral law. Izinto zonke lezo zithiwa ngumnangagwa sakubhala ku constitution kodwa akuka alignwa le constitution. Ikho ke basebenzisa izinto ezathiwa ngubaba uMgabe lo Smith. Singalaleli izinto zikamnangagwa ngoba uyesaba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingiswela utona kanti kuyini okubangela ukubana bafunaukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bagcine befuna uba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene ithathe. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation nale Second Republic. We have seen a lot of things zingena kuparlamente. Siwabona ama-bills amaningi aphambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ubana kuqondiswe kuyiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayenzakale abe khona. I know of a fact that there was a time when ZBC news crew was turned down event AMTC Alliance. Behambe kuya cover baxotshwa abantwana dina nabantu bethanda upevle nahamba nikatshana.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona be-MDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa ufuna into yakho iphume kuhle ungayifihli ebugodleni ithuthise phandle yikubona iphume ibe semgcekeni khonokwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala lokhu wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani andi yiko futhi ongadalela even i-litigation and stuff like that.
Lowo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni sezansi emaNdebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namuhla wenzelwe eGwanda badila nxa sebasungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana le ngxaki eziningi ezala ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. Unkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi emadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngilimile ifoda last year kodwa imarket yengayiyanjayele yaphansi ngoba siyananzelela ukuthi umumba unamanzi even e-James Deep 32 cents per kilogram but ungakombeyale ifoda $4 kwi-second but imarket yesitshayele yaphansi ngingasincedisa yini.
Omunye njalo umlimi egwanda unkosikazi Matilda Masiya okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture enokhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board GMB athi siyaphuza ukubabhadala.
Sibone besitshele ubana izilimo lezi zizabhadalwa within 72 hours. But to our surprise, we are not paid to date since June.
Unkosikazi Rumbitsa Yeribombo oye-Bedbridge yena okhale ngebhanga le-Women's Bank athi libolekisa imali lingachasisika kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lobuhlungu obungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those months abazange basele into ezinye but when we were paying back, hey, interest yakhona yayingasahambelani. so kwasithiya kuyukuthi imali lezo zazingasasebenzelanga.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigo Colenburn emthandazo Women in Mining, uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumayining khathesi mama kulobugebengu obuningi, sesisesaba ubugebengu obuningi. Sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole i-security.
Umphathintambo obona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-products engiwabona laphana mahle kakhulu. And senikhulume nge-market. Omama bavele Bybridge. The market for craft is increasing. Sifuna ukuthi nilinke the National Handicraft Center, Ministry, ARR.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondilezo ukuthengisela ukuze bengahlali begijiniswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19, sebesedlula izigidi ezine, 4.2 million. Kuthi asebehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezedlula izintathu, 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu, 30.8 thousand, asebehlatshiwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa, uMnumzana Julius Malema, lamhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg eSouth Africa, esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxoxozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes. I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You understand
are you here?
I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
have you
one.
Got an official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
Here I'm an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't.
Then there was a resident on that fence because we have an appointment with you.
Umkhokheli we-EFF owephelekezelwa eziphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela esithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
They are dividing our people. Because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambe.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa uMnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi.
African brothers and sisters have
right. Abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela ezigqatshe abakwamanye amazwe abaningi, isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Incitshi kwezomthetho unkosikazi Thabisen Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenjalo umgcini isihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lolu hlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye iziphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hatshi abokuza. Ingcwethe ecubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqatshe yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza ngoba bethanda ukuqatsha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqatshe babikwa bethanda ukuqatsha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo uMnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo omunye wamagqwetha abamelayo uthi uMantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu bekufuze singene iqalise icase i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le sisho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umthuthisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane belecala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabafakazi esifuna ukuthi sibabize befakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapholisi. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumthuthisi ukuthi siqhubekele phambili ngokubana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisi asibayezwe bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So isingesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalaba abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi befakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo lokho lifana yini? Akukho kuguqukile?
Hayi, akukho kuguqukile. Icala lokho liqhubeka la iqala leli selifike kodwa kwelinye ibanga ingathi istage ngoba ekuqaliseni kwakuyi state esasibiza ababo abafakazi kathesi sokungaba laba bethethwa icala ubana betsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane esingathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo uMnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo omunye wamagqwetha amela amalunga emthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. We'll be right back. ulive talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele Russia lele Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa kuza kuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele Russia laye ulesifiso sokukhombisana umlotha na. Ele Russia lona liyalandula ukuthi yilo eliloqalo, njalo lemba phansi induli sithi kalifuni ukuthi ele Ukraine libe lilunga ele NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Mzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso ye-South Africa First, yona ixotsha abokuza okuthiwa kabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuzo. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
According to inkulumo yakhe uMalema, yena akasixotshanga, azange athi amazwe obheni ehambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebe maningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le retreatment, kuzaba lokugunyelwa kwabanye abantu, then sizame ukuwasibiza ama-South Africans. But akusiyo bantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza eqinisweni bafuna ukusebenza ngiyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends, so bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqhatsha, hayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini. It's rare ukuthi bajike emsebenzini, bazojika bayotshela ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi, ikati i-weekend eyenza imali.
Ye, siyabona njalo kulalo hlelo lokuthiwa Operation Dudula, alethuki ngakho konokho futhi.
Besikubonele kudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho, siyakubona kugcwele ku-social media la kumagrupini amaningi, siyakubona bakhuluma ngapho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, ngoba eqinisweni awukho mnandi vele, si-stress, sihlalele evalweni, hhayi simqamba amanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So sizitshela ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangani. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, aseyazi ukuthi baplanani ngathi.
So lihleli nje kuphela ke alikwazi ukuthi kuhamba njani.
Sasihleli kuphela thina, sasela njaba whatever wakudube kuzenzakala yini. Eqinisweni.
Yes, sibona khona ukwenzakala ngesikhathi kula khona kokuma special Zimbabwe permits. Ungani lokho kuhlupa futhi. So kini kujoni konke lokho?
Kuthi ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima eSouth Africa. As long kungela ukukhulumisana, ngoba asizwa ngani kuyakhulumiswana, sizwa kuyakhulumiswana. But cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama-permit ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatha ngawo ama-special permit lawo. But manje uma esengasekho asefaka wonke umuntu enkingeni. Lawo oyabuzithu lephepha ele-South Africa, inkinga izokufaka kuphela, ngoba vele awuyazi ukuthi kuzenzakalani mase kunjalo. So mase ungasela ama-permit.
Njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo balama-permit zona lawo. Ngakho ke nxa sokubuya njalo labo Malema, kuyahlupha lokho, akulikhahlameza kakhulu.
Iyasikhahlameza kakhulu. Yingxoxo esibhekane nayo, yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo, ayikho eyinye. Akasihlukumeza kakhulu, sokuhlukumeza kakhulu. Malema bekungumuntu athethe imthembi, kodwa ma esenza so hayi, which means asitela backup. So mele sizimele sizitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho.
Kulabanye yini asebecabanga ukubuyela ekhaya, kumbe vele ekhaya lakho kubuyeleke?
Hayi kwamanje akula muntu okhuluma ngubuye lekhaya. Abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masikuthi siyabhadapha bar ukuthi sibuyele ezimu ngesinye isitori sethu esikhuluma ngaso unless ma kuyikuthi asisela enye iplani wasela enye indlela esizophela kuyo nxa kusebesingenele laba esihlala khona emafletini yikho sizabona khona ukuthi hayi manje impilo isenzima kodwa bengakela ukuthi ngingenela which means besithotha emsebenzini sizaqhubeka sihlele e-South Africa ngoba akwenzi sithela eZimbabwe lakunzima njengamanje akula msebenzi e akula plani vele akubonisi ukuthi kungavuka nje kule kungcono dala sihlambelana amanga
bangalixotsha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani kona
sizoncinga babudule dala thina thina dala sincinga athina njengabantu bekabuya komthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho into esingayenza unless uma sokunzimanzima wathi azokunzima ma yike sizohamba funa hayi nothi manje usase-eli bamthem asingiqambelani amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezimo to early
ye phosela okugcina mahlako
hayi mina ngikuthoyo kuphela ukuthi hayi uNkulunkulu nguyazi abafowethu kena abayenza kota abafulanayo kodwa uNkulunkulu nguyazi asazi bazogcina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hayi yinto engekhoyo vele asicabani asingiqambelani amanga hayi angikezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasebenza sidaba amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza kona namazimbabweni yiwo bodwa yiwo bodwa yithi sodwa azingiqambelela amanga hayi sizabona ngapho ukuthi bazayenzayo.
Lo umnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa. Kwezemidlalo, olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobe leSri Lanka ngamaranzi angamashumi amabili lambili emdlalweni wesibili wohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye ama-runs alikhulu kodwa kuqakathekileyo yikuthola ama-runs aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole ama-runs kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya amaranzi alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye amaranzi angamashumi ayithoba munomunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona ozehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu unqoba elikwenze eleGini nge-2-1 emdlalweni walo wokucina owesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belingeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ikakhulu kubadlali abanye sibabone bedlala emdlalweni weGini abanjengabokhudama hatshi labozemura ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangela ukubana-ke ngabe baphiwa amathuba emidlalweni le esemuva besingenza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalani yesibaya sikagroup B lile miklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala kwathi kowesibili linqotshwe nge-2-1 ngeleMalawi. Kolunye udaba olumayelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo umdlalo. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wehockey linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walowesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walowokuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 ngele-South Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A ndawonye le-South Africa, iNamibia kanye le-Uganda. Kusibaya sikapool B kuleZambia, iNigeria, iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile.